ukubambana kwamabandla atshiyeneyo kwelezimbabwe ikakhulu iZANU-PF kuqakatheke kakhulu ukubana kurizovwe indaba zehlupho eselizweni. Kodwa ke kuqakathekile ukubana abantu bevumelane ukubana ke kuyini okufanele kulungisiswe, ikakhulu udaba lwama-reforms njalo lodaba lokulungisisa ke indlakela eyedlulileyo indaba ze-justice and-national unity, njalo kube ke lokuvunyelwana mayelana nendaba zobukhononi nendaba zokuya kuwelana namazwe atshiyeneyo okuthiwa yina-international relations. Yikho ngibona ngani kuqakathekile ke ukuze ke ikakhulu abe-NDC benanzelele ukungangeniswa ke phakathi ke kwenhlanganiso efanayo le-Poland lapho ke okungelanto eqotho engaphuma mayelana nokulungisa kwelizwe.
Kodwa siyabona phela abebandla le-ZANU-PF bathi kumele lingene ku-Poland yangkhona leyo phela ukwenza into kulungiswa.
Okwe-Poland ngoba abantu abayizinto zokudlala ungangena kumanyaniso labo maduku omaduku kuyini abakwazimayelana ngepolitika ke elishikele ke-Zimbabwe nabantu esingathi yangabe bekhona iye kodwa ayikhona ukuthi sebengahlala ematafuseni mayelana nendaba zelizwe lelo kuzebuye phambili.
Pho ke okumele kwenziwe kwini sizizo?
Kufanele ukuthi kuvunyelwane ngendlela ezahanjwa ngiyo engithiyo nam ama-comprehensive reform njalo nokubana ke amanye amabandla aresenzane.
Ubona ngazani kodwa ke i-MDC okwenza ukuthi ingangeni sibili ngafuna ukungena ku-Poland kuyini ve?
Hayi, i-Poland phela ngeyabantu abayizinto zokudlala, ayisiyo ndaba zekuthi kuzizelizwe ngoba angeza ke wathi o-brand speak ngabantu abayesisibuye njengamabandla aphikisayo kodwa kathesi seyinemba ye-ZANU-PF okutshengisa ukubana hhayi ngabantu abawelelanayo abakhulumisanayo. Idalo kufanele ngabantu abangavumelaniyo kuze behlale phansi bekhulumisane. I-Poland ngabantu abawelelanayo, so akula nidi yokuthi singathi abantu abakhulumisayo bona bevele bevumelana ekuyeni zonke.